6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters, so sibona ngani singaba plus or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daga kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Ye, amavoti abantu sesisebenzisa esithi Seeds and Convergence for Change ngesiNdebele, abantu yibo abafana baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, labantu bonke jikelele, iphathi ngoshana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakanela, abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina sesiyahlakula, siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku lukhona. Hathi abantu bazondile, ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutshulwa, abantu betshaywa, yona izami senzemathanda khona okuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha uJamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
Izano ithi lidlala amadlwane nje, akula mavoti angu 6 million eliyawathola, bona yibo abayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi, ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, kambe singathini njengoba izano abantu ababone ukuthi izano ivothelwa ngobani? I-SD Democracy. Izano ngokhokho, hhayi okhulu ngokhokho. Bangaki okhokho abakhona manje? Siyabona emzini yonke kulobaba lomama abasebegugile, abatwana khonapho babe ngi-6, bonke labami 6 ngabethu. Silesikabhizi esesifonile ukuthi emzini yezano ubaba lomama yibo olokhu begijima ngezano PF. Intanga yonke nje labatwa babo sebehlubukile, sebekuchamisa le-MDC Alliance ngoba i-MDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli. Olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi, babe lama-project